sesene seminyaka emihlanu singene eGehena. Sithi siphuma endizeni lamanzi abilayo kamgabe singene eGehena likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona ngesikhathi sikamgabe kwaba wesi lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi umgabe ephuma isinkwa sathi sithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskit ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale. Isinkwa sasiku-$50, impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikamgabe amadola emelika ayetholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$50. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekile elizweni leZimbabwe.
Kodwa bona abezanu-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka kathesi-ke, abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikamgabe. Yibo kuhambe isikhathi sikamgabe kwaba legogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikamgabe oyitayizamara banyamalala, oPatrick Nyamanyama banyamalala kuze kube lamhlanje uKenkala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampo abavaleli abantu benyathini abesitungisa sebekwanise iy'nyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa umele wedale lephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenenisa iy'nyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambiso, bangahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.